nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kuwukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungawukuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiya ngena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonokho siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba luningi kakhulu okokuthi singambona enqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhona uTrump abalandeli bakhe babuganda singakhohlwa ukuthi akufika abalandeli abalandeli uTrump ukuthi mhlawumbe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni leMelika. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo yena leyana indlela ukuthi athi America comes first yinto abaseyenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcono kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanelwe ukuthi azenze zenzakale. Asithi njengakathesi njengento ekhona ePalestine kathesi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshe iphele, kodwa-ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi kukhona okungcono angakuletha. Kodwa-ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone engathi useyi-better option ukwedlula uBiden.
Siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana ayehambela emacansini, kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya ubesethuka. Ubona njani wena lokhu?
UDonald Trump bawukanti nithemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka laye kudala esasengubusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba nabo-Mike Tyson, ngumuntu owavela wayephila impilo e-wild, angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto, njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala. Ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana nokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine kusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana nalezo.